kusegcekele ukuthi uhulumeni uzama ukwethusela amalunga ebandla le-NDC njalo ukuthi uhulumeni uzama ukusebenzisa umthetho ukuqinisa umsebenzi wakhe wokungavumeli amalunga e-NDC ukuthi athole amalungelo lawo so akhona ukusekela umsombuzi ngalolo daba. Lokhu akusethusi sokwenhlala yenza sokuyinjayela injayelo esesizakwenza nje ukuthi lathi silungiselele ukuthi sihlale sazi ukuthi uhulumende lowo uzahlala esebenza ngaleyo hlobo.
Okuthiwo ngamapholisa-ke njengalokho okwenzakale eChitungwiza abathi ngempela abatsha be-MDC bebebangela udlakela.
Ngangazi ukuthi kukhona umuntu owaseZimbabwe kumbe emhlabeni wonke jikelele olokhu elenkolo yokuthi uhulumende we-ZANU-PF lamapholisa abesetshenziswa nguye kule nto angayikhuluma esikube liqiniso. Ngakho angazi ukuthi lokhu singasihlupha yini ngezinto eziphuma kulo hulumende. Yikho phela lo mkhono omungavumi ngoba kabakwazi ukukhuluma izinto esingazithi liqiniso njengabantu abadala.
Sesikhangela zona inhlelo zokutshengisela azisoze zibeke abantu abaningi engozini yini njalo zizaletha umahluko na?
Kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ukuthi udaba lwakhe lulungiswe. Akusikho ukuthi kuyikufuna kwebandla le-NDC, kuyikuthanda kukazulu weZimbabwe ngalolo hlobo. Lowo mbuzo singawufaka emphakathini size ukuthi abantu beZimbabwe bathini esikwaziyo ukuthi belokhu besima nje bethi ku-President Chamisa akasinike i-signal. Ngakho khonokho angibona ukuthi sokwasuka futhi kube ngumbuzo wokuthi kathi nxa esenike i-signal nguye osekuhlupha abantu. Kuqakathekele ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele isekelo sombuso angalimazi abantu ngoba akala mvume yokwenza njalo. Njalo abazalwa bethunywa ngolo hulumende ukuthi bayenze lokho bayenze lowo msebenzi omni kangako bazi ukuthi bona ngokwabo nxa bengazakala bazafanele bame phambi kwentilongo bathonisiswe amacala abo okungalandeli amalungelo abantu afakwa umhlaba wonke jikelele kwi-United Nations.